So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuMpalakazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje uyamemetheka umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe.
Abantu abakunanzeleli kuba khona komkhuhlane lo indana yonke nje lapha kobulawayo eZimbabwe yonke.
Uyaxokozela eHarare emhlanganweni webandla leMDCT for Extraordinary Congress. Umongameli Donald Trump lokhu ezama ngamandla wonke ukuguqula impumelelo yokhetho olwenziwe ngolwezi.
Amazwe amaningi ikakhulu xa sokhangela ngeAfrika bazabuyisela into leyo eyenziwa ngoTrump.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abafika phose ikhulu 83 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane weCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi iningi labatholakale belomkhuhlane lo ngabantu abahlala kobulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilijumi lantathu asebehlolwe kusukela ngombimbito lonyaka batholakala belecOVID-19. Kunani leli abedlula inkulungwane ezilijumi lengxenye 10,519 sebaphepha kumkhuhlane lo kwele Zimbabwe. Sokubhubha abedlula amakhulu amathathu lamajumi amane 341. Uze sizwe okuningi ngomkhuhlane lo uEzra Jesus Banda weStudio 7 uqoke lo mnumzana Dumile Ncube oke wawuhlaselwa ngumkhuhlane weCOVID-19.
Hey, umkhuhlane lo okokuqala ngakakutshela ukuthi wahamba njani. Umkhuhlane ukhona, abantu abakunanzeleli ukuba khona komkhuhlane lo indana yonke nje lapha kobulawayo eZimbabwe yonke. Kodwa mina njengoba ngilapha kobulawayo engiza kutsho ukuthi lapho esihamba khona njengoba athe sisimile esidolo lapho okugada khona abantu kule Greens supermarket kulandani okwenzakalayo. Wonke umuntu khonapha abanye ababona abanamamask bayazihambela kuphela. Mina kwakubhujiwe eflatini engihlala kulo. Sahamba sisiyakhulumisa imfa yayisuke eGoli lapho esathatha khona igcikwane leli ngoba sabanjwa saba yisibili emaflatini lawo ecouncil saba yi-16 abantu abadala then abantwana baba ngu-10. So it means sasiyi-26 esasibanjwe leli gcikwane. Engakuzwayo ngibanjwe leli gcikwane bengakangibambi ngaqala ngagula. Ngatshaya likhanda elalinzima, isifuba sami saba nzima njengomuntu ogijima obegijima obegijima imarathoni ngathi obegijima ngakhefuzela kwaba nzima ngaluza ngangabi le power kuma-joints ami. Ngihlala ngiwumuntu odiniweyo plus ngangasela appetite ngingasela test kodwa hhayi ngokuzwa ukuthi kumele umuntu azisize njani ngase ngisenza lokho kuthiwa ngikufutha ukuhlafuna ijinja legalikhi nokunatha amanzi elemoni agudumalayo. Hayi, kwangisebenzela kakhulu.
Wathi selibanjwe labanjwa njani itest le yenziwa njani bazi njani ukuthi ukwazi ukuthi upositive unawo umkhuhlane kwakuhambe njani?
Kulo makhelwane owathe egulile njengomuntu wayelezimali zakhe wasezihambela ngabona ematadei ukuthi bayemcheck ukuthi ulawo bayemhlola ukuthi ulawo yini umkhuhlane lokuthi kuyini okumenzayo watholakala ukuthi hayi upositive. Asokuthiwa hayi amalonke emafletini lawa omathathu ohlani linjani ohlani litest. Babuya bazotesta abantu bazosihlasela sonke nje ama-results angikhona aphuma ngemva kwensuku ezine ephume epositive and babedingadinga esiphume esipositive laba ababenegative bawazange babalanda.
Kwaselisezifani ke lapho abalaleli balafuna ukwazi ukuthi kwasosenzakalayo
owenzakala lapho-ke sithese ama-results esebuyile. Actually besitestile kwathiwa sihlale ezindlini singaphumi simelele ama-results. Sahlala insuku lezi ezine simelele ama-results ukuthi aphume. Athe ebuyile ama-results besifonela besitshela ukuthi i-ambulance iya imile phansi ukuzolithatha lapho selisiya e-quarantine center elangeni. Sahlala sibili i-7 days elangeni e-quarantine. Kwakumele ukuthi ngasahlala 10 days but ama-results aphuza ukuphuma bona bathi babala i-quarantine from the day utestile ngosuku otheste ngalo manje thina sasesihlalile 4 days so sasahlala kodwa sasahlala 7 days e quarantine center lapha elangeni sihlezi elangeni sasiphiwa ukudla kodwa okwakukubi kwakuyikuthi ukudla kwangkhona babengazange babe basibuze ukuthi i-diet yenu kumi njani sasiphiwa nje njengabantu abasejele ukudla ukuthi namhla liyaphiwa ikhabishi elamatemba isithwalo esilekhabishi lamatemba ntambama lizadla futhi isithwalo esilamatemba sasekuseni lidlise ama-cereals emini besengo-ten selinathi sitiye eleshugabhili isinto eseshugabhili ngamaqanda afraiweni sasesichinga thina ukuthi lisifrayelane amaqanda ngembiza ezingekho clean sesitshele ngabanye abasebenza khona lapho ukuthi hhayi amaqanda lingavumi balifrayele wathini bawabhoyile ngoba izinto ezisetshenziswa lapha kazihlanzekanga ye sahlala insuku eziyi-7 sikhona lapho kwakungamnandi ngoba akula entertainment akula network akulani sasihlezi kuphela obaba
yalilindwa yini
hhayi khona amapolisa kodwa njengabantu bo-esibamba umthetho azange sibahluphe ukuthi kesifuna
wena wabanjwa konke lo nkosikazi
mina ngangilo nkosikazi last born yami ele-10 years
la yayi-positive
yayi-positive
lapha lizwe umnumzana Dumile Ncube ohlala koBulawayo obexoxa lo Ezra Jesus Banda kwe-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asiphoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Uyaxokozela emhlanganweni webandla le-MDCT owe-Extraordinary Congress owenzelwa eHarare namuhla okukhetha umuntu ozangena esikhundleni esathiwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Baxabene kakhulu abasemhlanganweni lo owenzelwa eHarare International Conference Center kulandela ukukhitshwa kwamanye amagama kugwalo lokuvota olwe-MDCT. Amagama amaningi akhitshwe ku-voters roll ngawabantu abadabuka koBulawayo kuntshontshwe lolunye ugwalo lokuvota oluhluthunwe kwabavotisayo loba nje lugcine lutholakala kalusasetshenziswanga ugwalo lolu kusesatshwa ukuthi amagama okuvota abeselotshwe ngendlela engaqondanga kuvotelwa abancintisa ukuba ngumongameli webandla leli ababalisa unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Elias Mtsuri lomnumzana Morgan Komichi. Omunye wabala magama akhitshwe ku-voters roll umzana anyway mlotshwa
amabizo ethu kawakho kuvetha zona like njenge district yami iphela ndawo ampuphoma amabizo ethu kawakho la yabona thina singama chairman angkhona don't know why sesicabanga ukuthi mhlawumbe udakidaki sengene lapha sisitontshela sefuna ukujontsha la yes thina sivela koBulawayo size le nto yethu sizothatha into yethu sibuyele la ekhaya yes lapha ngomama
omunye njalo ovela koBulawayo obe ngu election agent umnumzana Lungani Ndebele laye obesidla amalahle
njengoba be authorities wonke khona they have to kumele benze iplan ngoba thina sineke sibuye all the way silande uzobona amanyala lawo esimele mina sibuyeleni nxa ukuthi amabizo abantu kawakho abazovota
kodwa unkosazana Lwazi Sibanda ngomunye wabathakazelela ukuqhutshwa kokhetho lolu
namhlanje siyajabula sifuna ukwenza ukokhetho omthandalo nyama yembongolo khetho omthandalo mina lami ibhiza ngiyazi liyaphuma ngoshuto elami ibhiza vele ngihamba lomama okungala mama khona ku
omunye wabancintisa kukhetho lolu unkosazana Thokozani Khuphe uthi oqakathekileyo ukuthi benze ukhetho lolu belandela imithetho yelizwe.
Angilethemba lokuthi abantu kathe sinxa bekhetha umuntu kabasoze bakhangela ukuthi umuntu ungumama kumbe ungubaba, umuntu uliNdebele kumbe ulishoni. Ngokuthi abantu kabadli khona lokhu, abantu kufanele bekhangela umkhokheli ngomsebenzi wakhe awenzayo, ngokuthi bafuna umkhokheli ozabakhokhela, ozabenzela izinto ukwenzela ukuthi abantu kube lenguquko, abantu kube lempilo ezinhle, abantu bebe lemsebenzi lokuhle ezindlini zabo, kube lezi bhedlela ezinhle lezikolo ezinhle.
Sebethiye indlebe abantu bemelele ukuzwa ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu. Bekulokhu kubalwa amavoti ngesikhathi sisiya emoyeni. Kusenjalo ngesikhathi kuqhutshwa lolu khetho, amapholisa ohlangothi lwe-law and order abophe umgcinisihlalo weZimbabwe Diaspora Forum ohlala eSouth Africa, umnumzana Sox Chikowero, obedingwa phezu kodaba lokudutshulwa kuka-Alikani Manjengwa owaye ngomunye wababe londoloza owaye ngumkhokheli waleli bandla umuyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngengozi lokunye okuthiyeneyo olwe Civil Protection Unit luthi abantu esabelweni seManicaland kumele baqaphele izulu lesikhukhula iTropical Storm Jalene elakho okuna kuleyo ndawo. Uhlangothi lolu luthi izulu leli lilakho ukubhidliza izakhiwo njalo libulale abantu. Abasiza uzulu bathi sebelungiselela ukunceda abantu izulu leli lingana kuleyo ndawo. Umongameli Donald Trump uzama ngamandla wonke ukuthi kuguqulwe impumelelo yokhetho ezabelweni ezikhathekileyo okwanqoba khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats kukhetho olwenziwe ngolwezi. UTrump wethula imibiko eminingi enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi sokumele idala lesenate livimbe ukubalwa kwamavoti ayenziwe e-Electoral College aveza ukuba uBiden unqobe ngamavoti edlula amakhulu amathathu 306 kwathi uTrump wathola amakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebiwa ngamademocrats eGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin. Lezi izabelo okwanqoba khona uBiden. UTrump wanqoba ezabelweni lezi ngomnyaka ka-2016. Bamangele abanye abantu abadabuka eZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika. Umnumzana Believe Gawule owebandla lezano PF uthi okwenziwa nguTrump kulakho ukwenzakala kwamanye amazwe.
Uzashiya umumo omubi kakhulu ekutheni abantu baza amazwe amaningi ikakhulu xa sokhangela ngeAfrika bazabuyisela into leyo eyenziwa nguTrump ukuthi ye lithi nama-elections ayarigwa ingane lina lani lithi arigiwe ngapha e-America. So isiyingoma le esizahlatshelwa ngumuntu wonke ukuthi ama-elections arigiwe njalo isisenza njalo umumo lana ukuthi ama-Americans wona vele kade esenza wona i-champion ye-democracy. Sokubalimazile sebebhazale balele phansi i-America ilele phansi ngesiso ngokuba yingcitshi kweze kuba yisibonelo somhlaba ekutheni bona yibo abakhangelele ukuthi babe yibo abayisibonelo somhlaba wonke jikelezi. Ngokunjalo vele kuzalimaza izinto eziningi lokho kuyinto kukaTrump okuthi ama-elections a-America arigiwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Melo Sidube.
Kwenziwa ngoTrump sokufana nje lokhetho lwaseZimbabwe luka-2008 lapho ubaba Mugabe wayedliwe khona, luka-2018 lapho umnanga Gobe edliwe khona umfana omncane Chamisa. So akusimangazi msakazi, kuyafana nje kusethusi lokho, asiqali ukubona lakithi uma-Afrika kwenzakala. So asinto engasethusa nje, sibukile nje uTrump udliwe nje.
Umnumzana Paul Ndlovu odabuka eFilabusi esabeleni seMatabeleland South udane kakhulu ngokwenzakala kwele Melika.
Mina indaba eyenziwa ngoDonald Trump le yokuthi abelokhu ezama ukuguqula imphumela yokhetho ngibona ngazathi akungcwelisi yena nje kuphela but ungcwelisi iAmerika yonke, ngoba iMelika lilizwe elaziwa ngokuhamba phambili ngokuthi kulandelwe intando kaZulu, kwenziwe izifiso zabantu. Pho ke abantu beMelika bakhulumile, bakhethile umuntu abamfunayo. Ongawukuthi yena kumele amukele ukuthi hayi abantu bazikhethele ngendlela abafune ngakhona. Ma yena esafuna ukuqhubeka ebe ngupresident wamele ngahamba ehlala phansi lebandla lakhe wabone lapho amaphutha awayenzile, ngoba vele uyawazi yena amaphutha akho uTrump ukuthi umoshe ukuphi lakuphi lakuphi. Uyazi akudingeki lokuthi adinge ukutshelwa ngabantu. So ngicabanga ukuthi kahloniphe imithetho, kahloniphe imiphumela yokhetho, kahloniphe abantu be-America, abayekele hand over ngendlela enhle ipower kumnyezamika, ngoba umnqobile kahle mpela la makhothi eMelika ngiwatshayela ihlombe ngoba akafani lawa eZimbabwe ukuthi ahamba lebandleli phi elibusayo noma lidliwe bathi liwinile. So iMelika ngizama ukuthi mhlambe ngichaza ukuthi lilizwe elilomthetho, yikho ubona amakhothi ekwazi ukumlahla.
Umnumzana Bandamoyo owemadabe endolwane esigabeni sebulilima West uthi uTrump sokumele aphume esikhundleni.
Okwenziwa ngoTrump lokhu kutshengisela ukungathandi idemokrasi ebantwini emhlabeni wonke. America ilizwe likhulu kakhulu. Akufanelanga uyakwenza lokho uDonald ngoba ufundisa amanye omongameli ukuthi impela lokho akwenzayo njengabo zibaki babona kusho ukuthi kulungile njengoba siyabazwa noma bekhuluma ukuthi anto liyabona ukuthi e-America kwenzakalani. Kube futhi kurayithi ingane uyafuna ukuthi ebekwazi kuphela ukuthi katshontshelwanga karigwanga kodwa lokho akwenzayo hhayi mina ngowami umbono hhayi umbona ngani uDonald khona into mpela ayifundisa into engalungayo.
Abalandeli bakaTrump abaningi bacabangela ukuthi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats. Akulabufakazi obuveza lokhu ngoba amadale amaningi alahla okwaphanyekwa kuwo libandla lama-Republicans. Singangeni kusigaba esilandelayo wathi sikhangele ezivela kumanye amazwe amafutshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sokulabantu abedlula izigidi ezingamajuma ayisitshiyangalombili 80 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi abafika boze izigidi ezimbili 1.8 million sebebulewe umkhuhlane lo. Abantu bavota kukhetho lukamongameli namhla kule Niger. UMnumzana Mohamed Bozoum ukhangelelwe ukuba uzakhethwa ukuthi angene esikhundleni esithiwe umongameli Muhammadu Isofu. Sika sizwe ezamasiko. Namhla kuhlelo sixoxa ngenkaba. Kambe ikarateke kanganani inkaba yomuntu esintwini? Sixoxa ngodaba lolu lonkosazana sikhathele nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Lenjani balaleli? Ukulahlwa kwenkaba kuqakathekile kakhulu. Inkaba ungayinanzelela kahle kahle inguwe uqobo lwakho. Umuntu angathatha inkaba leyana ayeyisebenza ngendlela afuna ngakhona, uyakwanisa ukuba yinto nje impilo yakho yonke, cause leyana into inguwe uqobo lwakho. Isingafulathisela into eziningi kakhulu empilweni yakho. So kusiya ngokuthi wena umuntu lo uyisebenzeka. Iqakathekile yona impela, ayifuzanga nje ukuthi iphonge kuba into nje ephonge ube kwegcikini. Kulabanye abafaka egabheni bavale, kulabanye abalahla ngemva kwesiphala beyigebhele phansi, kulabanye abaphosayo nje emasimini. Kulahlwa ngendlela ezijiyeneyo kakhulu.
Kungenzakalani nxa ukuthi umuntu engabamba inkaba kungendlela engayisiyo?
Kulaba ababeka ezindlini kuthola ukuthi kuthiwa ifakwe egabheni izanyamalala, yona iyanyamalala angikwazi ukuthi yabishiye ngaphi. But manje ingathikwa naphana omunye umuntu abuyayithatha ayayisebenza ngendlela afisa ngakhona. E-Africa sisazi kakhulu kuloyana rather than ukunotha. So umuntu angabuyayithatha ayayisebenza, ayengakusebenza ukuthi unotha, uyakusebenza ukuthi uthwale nzima. Elder ube ngiyinto nje iyabe vele kuqedile ngoba yiyo inguwe. That is why kuqakathekile ukuthi ibe le ndlela elahlwa ngakhona. Ezinye ezilamasiko abanye abantu balahla ngendlela abalahla ngayo ngesiko labo. Ungayilahlanga leyo ndlela engafanelanga uthole ukuthi umuntu wakhona akabi right, abanye bayagula, into ezinjalo nje. Nyabo
udaba lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besixoxa-ke lo nkosazana sikhathele nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Asikhangeleni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sabatsha silo Mike Wobe.
Lingale tshona njani mthwakazi amuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje mhlaka 27 December 2020. Igama ngumaigobe. Namhla kuhlelo silo Jingani Shoko oyinhlanganiso yezinasu Zimbabwe National Students Union. Sikhangela udaba lokuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani kwezemfundo.
mnumzana Shoko ngiyakwamukela kuhlelo lwethu njalo.
Ngiyaphila kunjani
bafo? Ah ngiyaphila bafo. Ngifisa ukuzwa umbono wakho sikhangela umnyaka ka 2020 sikhangela indaba zemfundo elizweni. Ubona ngani intsha ihlangene ngezinto ezinjani kulomnyaka?
Okay, ngiyabonga bafo ngomzuzu lo. 2020 beli kungumnyaka ongikade ongekho lula. Njoba siqalise sibona ngomkhuhlane we-COVID o-affecte amazwe wonke sijikelele. So singathi thina eZimbabwe njengabafundi bekunzima. Sine sibona evening umnyaka usuyaphela sibona abafundi kade bebhala imihloliso yabo bebhala le confusion singacacanga. So singathi thina ukufunda kahle kahle elizweni lakithi eZimbabwe awuzanga kwayenzwa ngendlela eyiyo abafundi kade bebona ukuthi bengafunda bephumelela kahle ngempumela yabo emihle. Siyabona njalo futhi ukuthi even kuma-universities indlela kade ama-online lectures kade yenzwa ngayo it was just a norm kuphela ukuthi kuyayenzwa, but eqinisweni on the ground bekungela into enjalo esingathi khona i-online learning.
Sikhangela udaba lomkhuhlane igcikwane le-COVID-19. Nxa sisikhangela ezemfundo, ubona ngani igcikwane leli liphazamise impilo zabafundi na? Njalo njengoba ezinye izikolo zisanda ukuvula, ubona ngani ukuphazanyiswa lokhu kusaqhubekela phambili na?
Ukufunda kuphazanyisiwe ngempela, ngoba sibonile ukuthi abafundi bona from primary level up to tertiary education abazange benelise ukuthi bethole ithuba lokufunda kahle kahle. Bafunde kwamalanga amalutshwane umkhuhlane lo wafika, njalo sithe sokuzanywa ukuthi kuvule isikolo. Siqinisa sibona ukuthi labo abafunda ezikoleni ezingani ziphakeme, ezingani zibhadala imali eningi, abasithi khona ngama-private school, yibo abengani bafunde kahle sise, ngoba i-online learning yabo ibikhona sibili. Njalo ngenxa yezimali abazibhadalayo eziningi kuma-private institutions, bebenelisa ukuthi benikwe i-material ekwanayo usingathi khona i-data ukuthi bafunde. Kodwa anyone jikelele nje from any other institution from the poorest places sibonile ukuthi akunakufunda okwenzekileyo. Njalo even lanamuhla sikhuluma sinje khonapha sananzelela ukuthi umkhuhlane lo we-COVID ulokhu u-affecte ukufunda. Njalo izikolo eziningi failed to adapt and adjust to the situation. Eqinisweni ukufunda eZimbabwe akuzanga kwayaba khona ngo-2020.
Hayi, silukandaba, sithanda ukubonga uJengani Shoko owenhlanganiso yezinasu ngokungena kuhlelo. Lawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nxa ungumuntu ongisakhulayo, phosela phela amazwi akho, ngiyakunxosa. Awusitshele ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani. Thumeza umbono wakho ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi izilukandaba olebalulisayo. Ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Ngithwakaza umuhle, zimbapho muhle. So hlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Kwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kohlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana zihlobo ezithandelelo zenkosi, sihlangana ngesonto lokugcina lomnyaka ka-2020 njalo sivela ekhisimusini. Namhlanje ke siza ke sikhangele ngomnyaka lo ozayo lalo odlulayo. Kesibale encwadini kaMtshumayeli isahluko sokuqala indima yesihlanu, uMtshumayeli 1:5. Ilanga liyaphuma, ilanga liyashona, lishesha ukuya endaweni yalo lapho liphuma khona. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, umnyaka singawufananisa lilanga eliphumayo sithi sekusile, lithi nxa selingapha selehlile sesisithi selisiyatshona. Umnyaka uqala ngozibandlela uyegqitshwa ngumpalakazi, uqaliso omunye ngozibandlela olandelayo usiya komunye umpalakazi, njalo njalo. Sikhangeleke lumnyaka esivela kuwo ubusithwaleleni, senzeni, siboneni, kuyini esingakuthatha sithi lesi yisifundo esisitholileyo eminyakeni ka-2020. Okuhle singakwenza kube kuhle njani ngo-2021 ukwenzela ukuthi impilo zethu lezabanye esibathandayo lesihleli labo zibe ngcono. Okubi okwenzakale empilweni zethu njengabantu, njengemndeni, njengomphakathi, njengesizwe, yikuphi okungamelanga kuphindwe? Ngiyazi ukuthi abaningi bethu silalokuthiwa ngama-resolution, izinqumo esizithathayo ukuthi nxa umnyaka uphela kawuphele ngomnyaka ozayo ngifuna ukwenza lokhu lalokhu lalokhu. Khathesi kumele yiloo lalowo akabuyele emuva abone ukuthi kambe akwenelisileyo kade kusemandleni akhe kuyini. Kanti njalo kuyini okwenza ukubana izinqumo zeminyaka leminyaka zingafezeki? Abaningi bethu sizabona ukubana sizasola sikhombe iminwe ebantwini lentweni eziningi ngokwehluleka kwethu. Kodwa ke umuntu ungumuntu, kaqalise azihlole yena ngaphakathi ukuthi lokho ngithi ngizakwenza ngizakwenelisa yini, ngilawo yini amandla, ngilakho yini ukuthi ngiziguqule mina njengomuntu xa kuswelakala ukubana ngitshintshe ngiguqule ukwenza kwami ukuze umnyaka lo ozayo ube ngcono. Wehluleke ngaphi ngo-2020? Wenzeni ngempilo yakho? Angitsho izinto ezithengwa ngemali, imali vele osezoyafa yaba khona, kodwa zikhona izinto ezingafuna imali, izinto ezinjengokuthembeka, izinto ezinjengokuhlalisana kuhlela abanye, izinto ezinjengokuthanda abanye abantu, izinto ezinjengokubekezelelana, ukuhleka nje, ukuhlala nje uhlela abantu libingelelane lingakhangelelelanga ukuthi uzazuzani kubani. Yizo izinto okumele nxa umnyaka luphe ela uzama ukuthi wena uzenze zibe izinqumo zakho zika-2021 nxa uNkulunkulu ekugcinile. Kasikhangeleni, sinanzeleleni ukubana impilo izikhathi eziningi siyazenzela yona thina. Ekesekeleni ukusola, siphakameni senze lokho okumele sikwenze ngamunye ngamunye. Okukhulu ukubana ingqondo zethu lenhliziyo zethu kaziguquke, zenze u-2021 abe ngumnyaka ozakuba ngcono nxa uNkulunkulu sigcinile. Sisole okubi, siphakamise okuhle. Imicabango etshekileyo, egobileyo, ibe khathana lathi. UNkulunkulu asinike imicabango ezakwakha thina ubuntu bethu, imizi yethu, imindeni yethu, ilizwe lethu, phosa umhlaba wonke. Singabanjalo sizananzela ukubana umnyaka ka-2021 ungaba umnyaka omuhle kakhulu. Ngakho ngithi kini lonke, Happy New Year 2021. UNkulunkulu aligcine, alinike impilo ende, siwubone lo umnyaka siwugqiba singabaphilileyo. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo.
Mina igama lami uNkosikati Moyo. Ngizalelwe eSiganda, ngakhulela eSiganda, ngafunda eSiganda. Okwamanje ngisetsholotsho ngokuhlala sathutha eSiganda. Ngiqale ukucula ngo-2015 nginama-albhamu awu-4. Elokuqala lithi Bayovuma, elesi-2 lithi Unemagic, elesi-3 lithi Ejele, elesi-4 ileli lithi Dear President. Namanje umculo wami ngiwubona umculo ongisa phambili kakhulu, ngoba abafowethu ngapha e-South Africa bayazama ukuthi bewungithengele, kanti lalo babethenga nje kancane kancane, kodwa bangithengela kakhulu abafowethu, bangisapota njalo, bangikhuphula njalo, bangiqinisa ukuthi hayi mfowethu, qhubeka usiya phambili, senzele okuhle, uthuthukise isizwe sakithi. Ngendlela okungakhona mbona umculo wami ungibeka kwelinye izinga elihle kakhulu, njalo futhi labalandeli bayanda okungisapota mpela. Angifuni ukuthi ngikhuluma amanga, ngiyabonga kakhulu mpela esizweni sikamthwakazi sonke, nabanye futhi abangasingumthwakazi abakumamela umculo wami ukuthi kubeke bengisapota nobengijabulisa isizwe njengoba ngisijabulisa. Ngizohlala futhi bajabulisa, benzela konke okuhle.
Oh,
Siyabonga kakhulu umculo wakho lo jahalakithi. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo, uMkhipstu.